abantu abasifazane
akula kudukumbeni ungumuntu ongumuntu omnyama kumbe ulikhiwa siyafanana
into lezi zivelela khathana inkokheli zabo mama kufuze sibazwele ngani ngoba labo umumo lo bawuqalisa oweleadership
umuntu ongumama okwenza kakhulu singane siyasetshenziswa labantu abangobaba yikuthi thina ngokwethu asilalutho
engingathi ungasichasisela kabanzi ukubana utshoni ngakho lokho mhlonipho
mina economic resource sinjengabomama kasila ngokunye lako kukena okwenza ukuthi ama-decision esikukhulumayo kungani akulalutho akukhulunywa ngumuntu ozwayo ngoba nxa ukhuluma ungalamali ukhangelelwa phansi yikho omama bagcina besetshenziswa lanxa befisa ukusekela umuntu ongumama esikhundleni bagcina befaka umuntu ongubaba
lokhu kubangelwa yini
ngenxa yemali ngoba thina njengabomama siyabe sivele singelamali lolu ludubo osolunanzelelwe lwananzelelwa sibili ukuthi umama asekele omunye umama ikuswela omama basuke bakha ngelokuseduze abasakhangeli okuphambili laphambilini lalaphana obaba ngabantu ababasebenzisayo ngesikhathi sona esibefuna isikhundla angavele athola kufuna usekhohlela ngaye bangazi bahlangane ivini ukumkhulumisa kamkhulumisi weyebo senze ngani kamazi kodwa konkana manje singathi thina mama sithi siyababonisa wena ususiba mubi and obaba balakho ukufaka imali ukuthi bekhiphe umama osele power umama osengama phambi komama azwakale alingani labo baba ncasikhumane bebhadala imali ukuthi omama bamkhiphe bafake omunye umama o-week ngokunye kokhana lakho so imfundiso lapha sithi ngesilungu it has to be a process kweyokuthi omama bafunde baze babone
usileminyaka wena edlula amathumi amabili ukwezombusazwe kungase kulobungcono yini nxa uqathanisa ngesikhathi uqalisa ezombusazwe
kathesi lapho sikhona khona sina sithi sokungcono ngoba mama vele babe sisenziswa okuzisusisa ukuthi uyasetshenziswa ukulwa lo muntu aze avuka kusase siyacelisa udokuye so i-ishu eyokusekelana njengabomama hhayi leyo sibili kumele kube lesikhathi kumele kube le mfundiso ezahlala i-ongoing sihlala sifundiswa hhathi kathesi ngithisokungconywana bakithi lapho engene khona thina kathesi iminyaka singama-humi amabili lamathathu silokho sikikho loko udabalo mna ngathi ngena ezombangazwe ngahle ngaba ehla ngothini labo mama hayi into le ngiyayazi ngingena mina ngangibizwa kuthiwa lihule khathesi ngithe ngingene kuba ngu-MP ngemva kweminyaka elithumi lantathu kwakhanya ukuthi sengizondwa ngangisafunakali sengimubi ihule leliyana selizuze isikhundla selingu-MP hhayi awusafunakali omama bona labo futhi ababesilwa labo uyathola ukuthi sebesilwa ukuthi akaphume sehlale kakhulu kodwa indoda amanye amadoda babekhona kuleli bandla lethu eliphikisana ne-government i-MDC kusukisela kusungula ibandla ngo-2000 kuze kube lakathesi ba abakhona abaningi kodwa khulumila ngawo bakhangela thina thina abanye singene ngama-proposal njengama-proportional representation uyakuthiwa khona vele abalancedo laba abaphume khona abhandle kuthola ukuthi omama kabakhangeli ukuthi omama banalaban ukuba khona kwabo kutshintsheni ezimbabwe mayela nabomama kuningi okutshintshileyo
lo nyaka selilungiselela ezokhetho ezimbabwe ubona abesifazane bezaphatheka na ngokugcweleyo ukhetho lolo luzayo
uzathola ukuthi ukhetho lolo luyayo kule 30% e-local government ama-councils azawe amaningi kakhulu khathesi silamagama ama-local council ama-councils 1958 wards ezimbabwe but silama-councils abangumama ngu-200 amalutshwana kangaka kodwa ngenxa yokuthi omama bangenile ephalamenteni salwa singama-proportional sinjalo sisilwa sathola 60% isemthethweni i-66 zona ezibe yi-PR zincede kakhulu ngoba ngananzela omama abangene ngokuncintisana lamadoda balutshwana kakhulu bafikela futhi yizinto okumele sizikhalane njengabomama.